So we see can descend about VOA in Debele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 17 kuMpalakazi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, izigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu labantu abatholakale bele COVID-19 silabalikhulu lanye 101 silandelwa yibulawayo elabantu abangamathumi ayisithupha lantathu 63.
Labantu abasalandeli izixwayiso social distancing, kugqoka amamaski, kusanitizer, sebesenza santando.
Uhulumende weZimbabwe usevume isicelo sekhansili yedolobho lakobulawayo sokukhuphula inhlawulo zonke zekhansili ngesilinganiso samakhuluphose amane ekhulwini 372%.
Lokhu kusho ukuthi ama-charges for ama-services alethwa ngumansipalati azakhwela.
Umongameli Donald Trump labalandeli bakhe lokhu bezama ukuguqula impumela yokhetho olwenziwe ngolwezi. Abanye besithi kumele kuvinjwe amavoti awenziwe i-electoral college.
Kakuthathanga kuhle ukuluza ukhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebantwini abahlolwe izolo i-COVID-19 eZimbabwe, kutholakale abangamakhulu edlula amabili 227 belayo. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu lizabalikhulu lanye 101 landelwa yibulawayo elabantu abangamathumi ayisithupha lantathu 63. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu wakobulawayo lezinye ingcwethi zezempilakahle zithi okunye okungabe kubangela ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 yikuba sokuyisikhathi sekhefu lekhisimusi lapho abantu abavakatshela izihlobo. Umnumzana Senzo Ndimande, isakhamuzi sakobulawayo, uthi eyinye imbangela yokuba abantu sebeyekethisa ukuzivikela.
Abantu abasalandeli izixwayiso social distancing, kugqoka amamaski, kusanitizer, sebesenza santando kanye futhi kusikhangela kusuku festive season abantu bathabile, abantu bathavela kakhulu, and njalo nxa ukhangele amandlela zokuhambisa ezi approves zintutshwane, so abantu bahamba kakhulu ngala ma-wonder feet, bahamba beminyezelene, njalo akugqoka amamaski vele abalandaba lento eziningi akusanitizwa. So kunzima ukuthi sikontrole ama-cases lawa nxa kunje azaqhubeka ekhwela ama-cases.
Unkosikazi Helen Dube, isakhamuzi sakobulawayo, yena usola abantu abaziphatha ngayo.
Engikubonayo ukuthi utshintsho lwalethwa yi-COVID-19 lokhu esingakaze vele siluthathe silwenze lube more practical. Njalo ezikolo lapha yebo kambe bengabe begeza izandla nxa bengena, kodwa the moment abantwana betshayisa sebebuyelelana futhi behamba bengama-groups bekhiphe ama-mask, laku-transport babe vele bepakitshiwe baba baningi. Okunye futhi okwenza ama-cases la aqiniseke ukuthi uhulumende laye kazange ayenze effort yokuthi ayehlise umemetheka we-COVID-19, because ema-banks lokho kulama-queues, ukuze ukho lokho kulama-queues. Okuthi ngabe uhulumende layo uyathatha iziqondiso ezifaneleyo ngabe umkhuhlane lo uyayehla.
Udokotela Rogers Shoshore Magigo uthi ukuvulwa kwemingcele ngeyinye imbangela.
Lokhu besikukhangelele ngenxa yokuthi mhlaka 1 December we opened the borders and abantu baqalisa ukumuva between the borders. Okukhulu okumele sikunanzelele, ngikhulumela eZimbabwe, one COVID test yenza $60. Noma even mina njengodokotela angikwanise, ngibe sengicabanga abanye abangabe behlawulwa imali ngani ifitshane ukudlule yami. Abantu laba ngeke bayenza ama-COVID test. So ekugcineni abantu bayathenga ama-COVID test, mhlawumbe umuntu positive eseyafika ngale thelela abanye, nxa ebuya ngapha ethelela abanye. So ngezinye indlela sesinika abantu i-passport to spread the condition.
EZimbabwe selilabantu abangaphezu kwamathumi enkulungwane 11,749 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. IMashonaland West ikhokhela ngabantu abalikhulu lanye i-101 ilandelwa yebulawayo ebilabantu abangamathumi ayisithupha lantathu i-63. Ababhubhileyo izolo bathathu kuphela. Abezempila kahle bathi inhlawulo yokuhlolwa ukuze umuntu athole incwadi loba isertifikethi yokuthi akala COVID-19 iphezulu kakhulu, ingamadola angamachumi ayisithupha eMelika, i-$60, okuyimali engeneliswa ngabaningi. Kungakho abantu sebesebenzisa incwadi zokuhlolwa ezamanga ezokuzibazela lapho umuntu ayabe ehlawule loba amadola amahlanu. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi usebenzelana lenhlanganiso ezithize ezigoqela i-Vaccine Global, yona ezasebenza lalaba abahlola abantu ukuthi kube khona ukuzaveza impumela zokuhlolwa ukuba ngeziqondileyo na. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Ukhulumende weZimbabwe usevume isicelo seKhansili yedolobha lakoBulawayo sokukhuphulwa kwenhlawulo zonke zekhansili ngesilinganiso samakhulu phose amane ekhulwini 372%, okuzaqala ukubonwa ngoZulu kunhlawulo zikazibandlela ngomnyanga ozayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu izakhamizi zakoBulawayo ezithe lokhu akuhambelani leholo elizitholayo, njalo ikhansili iyehluleka ukusebenzela uZulu. Umanisipala wakoBulawayo wazise namhlanje ukuba usephiwe imvumo yokukhuphula imithelo. Isikhulumi sekhansili yaleli dolobho, unkosikazi Nesisa Mpofu, uchasisa ngokukhuphulwa kwemithelo.
I-2020 supplementary budget isivunyiwe nguhulumende. Lokhu kusho ukuthi ama-charges for ama-services alethwa ngumunicipality azakhwela kuze kuyefika i-372% increase. Lawa ma-charges azaqala ukutshengisa kumabill ethu akakhansili ngo-January 2021.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Bekithemba Mlalazi ukhala ngokukhuphulwa kwemithelo yikhansili lohulumende ethi kungaphezu kwamandla akhe.
Nxa kuyukuthi vele sokukhwelile, so vele ngibona ngani kulobunzima obukhulu. Kusithi ikhansili kumbuza vele zavalela abantu amanzi, kumbuza bathathela izindlu, ngoba abantu abasoze bakwanise vele kona ukuthi bebhadale imali, ngoba vele bayehluleka abantu abala mali vele kathi.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi lokhu kuzasinda izakhamizi.
Kutsho ukuthi izakudla kakhulu ezikhwameni zabantu abavele behlupheka, belala bengadlanga, bengelampuphu, bengelatshukela, bengelasawuto, abavele bethwaliswe nzima kuswelakala kwemali yokubhadala esikolo, kanti ke futhi bebhadalela amanzi angekhoyo lezibi ezingavuthwa ngendlela efaneleyo, isuwa iyachitheka endaweni zonke, kuyinto embi kakhulu.
Ikhansili kunyanga ezimbili ezedluleyo ithaphe imibono kaZulu enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp mayelana lokukhuphula imithelo yemisebenzi ehlukile abayenzela abahlali bedolobho, kwaba lokungazwani. Abakatsho abakakhansili ukuba kahle kahle izakhamizi ziyahlawula malini, kodwa yazise ukuba imithelo emitsha izabonakala kumithelo ezaphuma kunyanga ezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intengo yempahla zonke ezimqoka empilweni yomuntu ikhuphuka mihla lemihla, nanxa uhulumende esithi uzama ngazo zonke indlela ezokuzinzisa idola leZimbabwe ngokuthenga lokuthengisa elemelika emkambo we-auction. Lokhu sokwenze ingabi khona injabulo evame uba ebantwini ngesikhathi sokusondele usuku lekhisimusi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu vele selizitshela ukuba ikhisimusi yalonyaka ayisoze ibe mnandi njalo abasoze benelise khona ukuvakatshela izihlobo labangane ngenxa yemigoqo yokuswela imali kanye le-COVID-19. Umnumzana Dalubuhle Siziba, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi eyalonyaka izaba nzima ikhisimusi.
Sizadlala iChristmas nzima, lasemakhaya sizahamba nzima, sizahamba njani sinyela kudla, singathenganga lutho. Izinto zikhwelile, imisebenzi yabantu ebengasebenzi. Sesifikile isikhathi sokubana sidlala iChristmas labantu ekhaya lezihlobo labantwana. Kunzima lonyaka, sizadlalela iChristmas emadolobheni khonapho esihlala khona.
Unkosikazi Nomsa Nyoni, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhisimusi sokulibizo.
Kunzima bakithi, izinto zikhwelile, yonke into bakithi akuthengeki. Sisakwazi ukuthi ikhisimusi kumbe yini.
Umnumzana Dumile Ncube wakoBulawayo uthi akaboni isiba yinhle ikhisimusi yalonyaka.
Hayi, ikhisimusi kubi lonyaka, kubi, kubi ngekhisimusi, kubi singatshelana amanga. Ikhisimusi yalonyaka kayikhanyi, izinto zikhwelile just before Christmas kathesi. Senzeni? Petri kwelile phezu kokubuhlungu bomnyaka lo esiphile kuwe iCovid. Ekale ngomatch bekunzima lakathe siloku kunzima kodwa nanku sebekwezi petrol bathi senzeni siye ngapi hayi kunzima lokho kodwa hayi siyacela uhulumende uhulumende wethu yehlisa izinto yehlisa ipetrol yehlisa amafutha.
Ngesikhathi esethula isikhwama selizwe i-budget ka-2021, umphathi ntambo okhangele imali lomnotho welizwe usikhwica mfundo Mthuli Ncube waveza ukuthi uhulumende usethethe amanyathelo aqinisa imali yakuleli njalo lokhu sekubonakala ngokwehla kwentengo yempahla yezimqoka. Idola leMelika lithengwa ngamadola angamachumi ayisichiyagalombili, i-$81.73 yedola leZimbabwe emkambo kahulumende owe-Forex Exchange Auction, kuthi emkambo wensitha lingaphezu kwekhulu i-$105 zimdollars. Intengo empahla ehlukeneyo ezitolo lakwezinye inhlangothi zempilo ilandela okwenzakala emkambo wemali owensitha kanye lokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Ngimele Studio 7 ikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Umongameli Donald Trump labalandeli bakhe lokhu bezama ukuguqula impumelelo yokhetho olwenziwe ngolwezi, abanye besithi kumele kuvinjwe amavoti awenziwe yi-Electoral College aveza ukuba umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats wanqoba uTrump. Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubanja lamademokrasi edale leSenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump bethule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamademokrasi bathi kubi okwenziwa libandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump lama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Lokhu kutsho ukuthi unqotshwe nguBiden ngendlela anqoba ngayo unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016. Olandela okwenzakala eMelika, umnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni.
Siyananzela ukuthi imithetho yeMelika lapha iconstitution iyamupha ilungelo lokubana ebe ngupresident kumbe ngithi aqhubeke engumongameli kuzokufika umhlaka 20 January oka-2021. Lokhu kulandelwa i-20th Amendment ye-Constitution. Njalo siyananzela ukuthi le meli kade siliphakathi kwenkinga ye-COVID-19. Amanamba akhona ayakhwela kakhulu kodwa isimanga ukuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo iCovid-19, kabonakali njalo esenza i-leadership eqondileyo ngalo mkhuhlane. Siyazi ukuthi abantu abaningi abaseduzane laye sebeyitholile iCovid-19 ensukwini ezidlulileyo ngoba ade becampaigna ikakhulu eGeorgia lapho uzala ama-senatorial rerun umbengithi ama-runoffs. So ubebethi nxadi becampaigna lapho nje bebengagqoki ama-mask njalo bebenga observe i-distancing. So yiyo ingozi ekhona. Njalo siyananzela ukuthi vele ukhanya yena lokhu ekwadlula ama-election u-distracted. I think kakuthathanga kuhle ukuluza ukhetho.
Untini uthi okwamanje uTrump ubhekane lokuxolela abantu abaningi adlelana labo engakasuki esikhundleni wenzela ukuthi bengabotshwa.
Siyananzela ukuthi uzasebenzisa isikhathi lesi ikakhulu ekuthini mebezama ukuthi abuilde ilegacy yakhe kumbe osokusele ngelegacy yakhe. Njalo uzayenza ama-pardon amaningi kakhulu ukuxolela abantu abonayo. Ikakhulu yena ngokwakhe, imuli yakhe, abangane bakhe, labanye nje abantu abawona amacala amancane. Kodwa esinanzela ukuthi ama-pardon lawa ngama-pardoni aku-federal level, akutsho ukuthi nxa ukuthi elecala ema-states ukuthi engeke wahanjiswa ema-court.
Kulabanye abantu asebekhangelele umbuso kaBiden osekhethe abanye abantu abazasebenza kuhulumende wakhe. Abaningi kababoni ukuthi kuza kuba lenguquko eZimbabwe uBiden engangena esikhundleni ngozibandlela. Umnumzana Moven Ngwenya ohlala eDaluka eLupane uthi kumele ilizwe leMelika liqhubekele phambili lidlelana nale Zimbabwe.
Sinakudedelwana madoda. Hayi, iMelika akula, iMelika ingabhala phansi khona kakubhala usukisela ngobo-8 banibani. Ongenayo uthola kubhaliwe beqhubeke kunjalo nxa ukuthi kuyaphela kuqalise ukucubungula ukuthi kungangezi bani. Kuphela kukhule kudlelwane kodwa sikubongela ukuthi ena enhlelweni ezinye kabamanga kodwa la ungathola mihlo bakwanisa ukukhuma umsindo ukuthi ungachaphuke khona le pitch. Bona hayi bona baqhubeke ngokudlelwana bona bangancedisa inhlelo ebazincedisayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rapson Mwale okhangelele ukuthi uBiden uzazama ukukhuthaza ingqubekela phambili kwele Zimbabwe.
Hayi, ngibona engani umnumzana Biden yena uzasiza, uzaqhuquzela abantu basemelika ukuthi bevule amabhizinisi eZimbabwe kwenzela ukuthi umnotho waseZimbabwe nawo uthuthuka.
Idalele House of Representatives le Senate akangelo ukuthi azahlangana mhla ka 6 zibandlela ahlolisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Ukhangelelwe ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 zibandlela. Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela uqonga kwenani labahlaselwe yi-COVID-19. Siya sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithi ole-Food and Drug Administration kwele Melika soluhlolisisa ijekiseni esanda kwenziwa yinkampani ye-Moderna okhanya engani ilakho ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okwamanje ele Melika lisebenzisa ijekiseni eyethulwe yinkampani ye-Pfizer. Umongameli Vladimir Putin uthi kungamanga aluhlaza tshoko ukuthi ele Russia lafakela ijefu okhokhela ibandla eliphikisayo. Umnumzana Alexia Navalny wagcina esiya kwelatshwa phandle kwelizwe. Umongameli Emmanuel Macron wakwele France usehlolwe watholakala ele COVID-19. Uhulumende wakhe ubika ukuthi uzahlala yedwa okwamalanga ayisikhombisa esebenza konke okuphathelane lelizwe. Abanye abake bagula umkhuhlane lo ngumongameli Donald Trump wakwele Melika, umnumzana Boris Johnson wakwele Britane labanye. Uhulumende uthi kunengi asekufezile kwezombusazwe lakwezomnotho welizwe kuwonalo umnyaka wanika umzekeliso wokulungiswa komgwaqo oya eHarare usuka eBybridge lezinye inhlelo eziningi-ningi. Ukuze sihlaziye ukuthi kunengi yini okuguquliweyo kwezombusazwe, uSedekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa le ngcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Thandeko Zinto Mkandla kanye lomnumzana Believe Gawule olilunga lebandla lezanu PF. Umnumzana Mkandla nguye umqalisi Ziba.
Angazi ukuthi ngathi okuningi okungakanani ngoba mina nxa ngiyahlala phansi ngenwaya lekhanda ngidingisisa ukuthi kuyini sibili kubalulekile uhulumende angabe esekwenzile kusukela emuva kuze kufike namhlanje. Hhayi, eqinisweni ngingangabazi ngokubona.
Uyavumelana lo mnumzana Mkandla, mnumzana Gawule, ukuthi uhulumende kuningi angakwenza?
Ngiqale ngithi mina uGabo ukuqinisela ukuthi kukhona okunye okungenziwa ngohulumende, okungakayenziwa uhulumende sikhala nto uhulumende akwena. Kodwa kukhona njalo uhulumende asekwenzile. Uhulumende edinga la mali, kodwa ezinye izinto ezibambekayo sezenziwe. Umgwaqo nale yabo-Pied Bridge, imigwaqo eminye lama-bridge kade sakhiwa imali ze-devolution namadamu ensukwane ezedluleyo umongameli bekomishina eliyidamu ngale emash east. Amadamu wonke akhiwa nguhulumende, uhulumende azancedisayo ekukhulisweni lezokulima, ukuthelezela.
Ingqobo yisikuwe mnumzana Mkandla.
Yebo, hayi ngiyamuzwa kukaGawule ukuthi uhulumende usenze lokhu nalokhuyana, kodwa laye uyakuvuma ukuthi kuneko ongamele ukwenzakala. Sikhangele nje kancinyane lo umnyaka umhlaba wonke ube lo mnyama washaya lokubhubhane lo-COVID-19. Uhulumende utholakale ungaqedakali ukuthi wenzani. Lapha engikhona mina abantu babhalisa bahambisa la manamba amafoni abantu abadala phela abagugekileyo bazancedakala. Kodwa inani yalapha engikhona to apho ngobhaliswa nje bedlula. Uhulumende besifakelele ukuthi ngumkhuhlane lo kumele abantu bahlolwe indawona eziningi. Kwazi kwamelelwa ukuthi abantu baze bathiwe babambe umkhuhlane kumthini osebanje umkhuhlane. Isikhathi uhulumende ulazama imizamo yonke ukuthi emaklinika lezibhedlela kangaphi le mtshini yokuhlola abantu ukuthi umkhuhlane lo uvikeleke. Uhulumende ke yena asegijima wathela amasosha lamapholisa afundisa ngabantu ngobuhlungu la ubunzima balo umkhuhlane. Izikolo zavalwa kathiwa zizavulwa zinjalo kuyile sekubona izikolo zivuliwe abantu phana babazwe ngobuningi babo umkhuhlane lo. Angcono izikolo zivalwe ngoba ngesikhathi izikolo vele zavalwa keminyaka ethize abanye namhla amadokotela ababuyela ezweni ngemva kwenu.
Yebo, siyabonga. Ingqobo isikuwe mnumzana Gawule.
Thandekile, ngiyabonga kakhulu ukuthi uRabuzi Ntimkandla umhlonishwa uletha udaba olumqoka, udaba lwe osoluhluphile igubhane le-COVID-19 olusimisele emuva kakhulu. Ihulumende yethu layo, ilizwe lethu likhona khonapha phakathi kwamanye amazwe emhlabeni lihlangane lodubo lwegubhane le-COVID-19. Ngokunjalo uhulumende wethu evele yena evele kade echayekile ngala mali, uhulumende wethu ngala mali ukwinto lokuthi kusizela sibe siphakathi ubunzima kungathi kutshaye amazwe alomnotho othuthukileyo. Kusho ukuthi thina-ke kuthiwa khona kungathi kubhebhele isigodo esimanzi wathi thina esiwomileyo. Ngokunjalo ngiyavumela lozinto ukuthi uhulumende kubambe nzima ngokuthi imali isuke yaswelakala kakhulu ngodaba logubhane le-COVID-19. Kodwa-ke khonoko umkandla kade kutsho uhulumende uncedisile phela ngesikhathi semiso lanxa imali zakhona. Into kathi zenzakala yikuthi onabebuzindlimkandla yikuthi uhulumende wethu xa ekhiphe imali liyana ikhiphe singazakuthengi bisiwa imali yethu bisisiwa amandla suku zonke isiba ngenxa yabantu ade begama ebulenjini ngokwehlukisa uhulumende bebulala imali yokuthenga amandla ngemali zobulenjini lezingozoboya lezi amalokuzeni ama-ecogesh la yikade kugamwa kakhulu khonapho yikwade senza besebenza labantu bangaphandle ukuthi balimaze uhulumende bemehlulekise ngoba kula nto ngakhola suku zonke isenziwa ngabomo intengo yemarit ekhola suku zonke ezimali ukuthi abantu bengaqalisi ukuthi bathenge kwakwazukuthi imali bebulala imali yethu beyilahlela phana. Kodwa uhulumende ukwanisile ukuthi enqobe amadoda awomajaha lawo omthuli baphumele ecebo lokuthi bekunanzelele kokuba bakuqede khathesi imali simile ndawonye ayisakhweli soko singabe into le yayenziwa phambilini masinyane ngabe yalamulela kakhulu imali zabantu ngabe ziyakutshema. Kodwa kungasenani ukukhala kusizi ukuthi umuntu siye phambili siyenza njani siya phambili uhulumende plane siya phambili silungise inhlelo zabantu okulungele loluntu sithandekile. Mina ngathi ukuthi yingoma leyayehlatshelwa ngabantu abe-opposition ukuthi hayi kulilungele loluntu ngalikho ilungele loluntu likhona eZimbabwe bakithi okuzwayo njalo okumangalisayo okuthi abantu nxa bebotshwa abaye emthethwandaba betholakala amacala abo bonke bona kade bekutsho ukuthi hayi ilungele loluntu likhona yiko ukuthi bekubalezi ekhothi ngale befunyaka beyikutala ukubala kuqala umuntu oyophakoonayo uyabotshwa elizweni lethu akufana ne-South Africa ukuthiwa umuntu uyamtolela icala sezihambela sezinatola itshwala laphana ebulela umuntu intolo sezihambela ukuhambela ngale ngiyokubulela umuntu izinto ezihambela ngale ezibaba kutholakala lokho ezibabe umthetho uyabanjwa njengomthetho ayisho ukuphula ilungelo lokuthi kulondoloza ilungelo lokuthi lokuvikela abantu abantu impilo zabo kumele zivikelwe nguhulumende uhulumende kumele zivikele impilo zabantu ezihlo
lo ngumnumzana Believe Gawule olilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Thandeka Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lezombusazwe elibusayo eChina eleChinese Communist Party liyaqhubeka ngokuhlukuluza abalwela ilungelo loluntu eHong Kong abaphikisa ukuthi ibandla leli kube yilo elikhonyela ilizwe labo. Abathathu babo bagwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emithathu njalo kucatshangelwa ukuthi eleHong Kong likhuthazwe ngeleChina ukuthatha leli nyathelo. Omunye wabo ngumnumzana Joshua Wong oleminyaka engamachumi amabili lane owayekhokhela inhlanganiso ye-Umbrella Revolution eyisifundi ngomnyaka ka-2014 kanye lebandla lezombusazwe elalibizwa ngokuthi Demo System. Ekuqaleni kwayona le inyanga, umnumzana Wong wagwetshelwa ukuhlala iminyaka edlula elichumi lantathu entolongweni ngokuphatheka kwakhe ekubhikisheni ngomnyaka odluleyo phambi kwenkamba yamapholisa. Amanye njalo amalunga amabili ebandla lakhe abalisa unkosazana Agnes Cho lomnumzana Ivan Lam lawo agwetshelwa ukuhlala inyanga ezithile entolongweni. Abathathu laba ngabanye balabo abedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 ababotshwa betshengisela eHong Kong kusukela ngomnyaka ka-2019. Ukubotshwa lokhu okugoqela okomunye njalo olwela ilungelo loluntu umnumzana Jim Lai kwenzakala ngesikhathi uhulumende weChina eqhubeka ngokukhonyela eleHong Kong esenqabela lezizalwane zalelo lizwe inkululeko okuyikwephulwa kwezivumelwano zeChina ezokusebenzelana lamanye amazwe. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe leMelika liyakhathazeka ngokuhlukuluzwa kwabalwela ilungelo loluntu eHong Kong ilizwe leChina. Uthi ukusetshenziswa kwemthethwandaba ukwenqabela ukutshengisela okulokuthula ngeleChina kuveza sobala ukuthi nguhulumende onguntando kayiphikiswa njalo kugcizelela ukuthi ibandla leChinese Communist Party liyesaba ukuthi abantu bazikhulumele bekhululekile. Umnumzana Pompeo uqhubeke wathi imbali yeHong Kong iyatshengisa ukuthi ilizwe leli lasizakala ngokuthi abantu bekhulume bekhululekile okwabangela ukuthi kube labalwela ilungelo loluntu abalohlonzi ababalisa uWong, Cho, Lam, Lolai. Uthe abantu beHong Kong kufanele bekhululeke ukusebenzisa amalungelo abo avunyelwa ngumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ku-Basic Law le-The Sino-British Joint Declaration kanye le-Universal Declaration of Human Rights. Umnumzana Pompeo ugcizelele wathi eleMelika lizaqhubeka lisebenza labangane balo kanye labasekelana lalo emhlabeni ukulondoloza ilungelo loluntu eHong Kong kanye lakulabo abathwele amagabha avuzayo ngenxa yebandla leChinese Communist Party. Ugqibe ngokuthi eleMelika limi ndawonye labalwela ilungelo loluntu abagoqela uWong, uCho, uLam, loLai, abantu beHong Kong kanye lezizalwane zeChina.
Singakahluka nezihlobo wothi sikhangele ezinye izendaba ebezikhokhela. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu labantu abatholakale bele-COVID-19 silabalikhulu lanye 101 silandelwa iBulawayo elabantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63. Uhulumende weZimbabwe usevume isicelo sekhansili yedolobho lakwaBulawayo sokukhuphula inhlawulo zonke zikakhansili ngesilinganiso samakhulu phose amane ekhulwini 372%. Umongameli Donald Trump labalandeli bakhe lokhu bezama ukuguqula impumelo yokhetho olwenziwe ngolwezi abanye besithi kumele kuvinjwe amavoti awenziwe i-Electoral College. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvanisayo ngo-Gibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.